sibonge uGibbs Dube ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesiNgisi. Lejona njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngemisebenzi siyaxakeka ngemithetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhatshi kusayidi ka-employer.
EleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga lezisebenzi kusasa izigidi lezigidi zingasebenzi. Kanti lo hulumende laye ekhanya esephelelwe ngamasu okuvuselela umnotho.
Uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo nesehlakalo leso senzakale e-trade. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo okuqeda ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe. Sizalethulela njalo uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Izisebenzi zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga leWorkers Day kusasa, iningi likhala ngokusilela kwemisebenzi elizweni kanye lokonakala komnotho osokubangele ukuthi amankampani amaningi avalwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo uthi bazananza ilanga lele ndaweni ezijeneyo zelizwe kusasa belokudana okukhulu ngobuyanga osobuhlasele uZulu. Usole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu.
Imisebenzi ayitholakali njalo siyalahlekelwa imisebenzi laba abangabe belayo. Imisebenzi iyaphela ngelanga ngelanga. Silaloko esikubiza sithi job security. Akusela qiniso ukuthi lalo semsebenzini kusasa uzabe lawo yini lowo msebenzi. Ngendlela yokuthi sibona amandla esenikwe ke abaqhatshi, indlela asebechazisa ngayo emakhothi lapho ukuthi umqhatshi uselelungelo lokukumisa loba ngasiphi isikhathi ekubhadala nje ukuyimadlanyana okungatshelutho. Sibona kuyasihlupha. So ngemisebenzi siyaxakeka ngemithetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhatshi. Sibona nje engani isekela kakhulu kumbe ingani ikusayidi ka-employer. Akusijabulisi sibili lokho. Umnotho ke wona hayi lawo hayi uyehlula. Imali kayitholakali. Nxa sithe sayithola imali kubaqhatshi siyayiswela emabhenki. Kanti uZulu omningi kwamanje usesebenza ekupheleni kweviki, ekupheleni kwenyanga angatholi iholo. Izinto ezisixakayo okwamanje njengezisebenzi zeZimbabwe.
Kulungisiswe njani konke lokhu upho babamoya?
Esikubonayo thina sesikukhulumile ukuthi asiyo ndaba esingathi ingalungiswa izisebenzi labaqhatshi etafulini. Kumbe singathi ku-collective bargaining ngokukhulumiseni phakathi kwethu labaqhatshi. Sibone ngathi khona lokhu kubamba kakhulu ezombangazwe. Ngokubona kwethu indaba yombangazwe esokufanele ilungiswe ukuze labo abanemali bebone ukuthi imali yabo ile security izaba iyimali yabo elakusasa.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu lambili abahlengwe ebugqilini kwele Kuwait bakhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla. Abesifazana laba bahugwe yizigilamkhuba ezabathembisa imisebenzi eholisa imali ephezulu. Kodwa bathe befika kulelo lizwe bathola lingekho izulu lomhlaba ababelithenjisiwe. Abanye babo basebebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba. Lanxa uhulumende ebelesandla ekuhlengeni abantu laba, wehlulekile ukubathengela amatikiti okuphenduka ekhaya, bagcina bencedwa ngomunye usomabhizimusi. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Isizwe seZimbabwe kumele siyangeke ngalokho okwenzakalayo. Ikakhulu uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo ngesehlakalo leso senzakale eTrade. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe. Abantu bayafunda, bafundile balama-degree kodwa imisebenzi ayitholakali. Nxa sekuthe kwathutsha ithuba umuntu wakupromisa amadlelo aluhlaza kwelinye ilizwe, awucabangi ngolunye ulutho. Wena uhle ucabange ngokuthi njengoba sengivele sengifundile sokumele ngisebenze ngenze imali. Uthi uthathe imtshaqana yakho uhambe eQuwait kumbe uye ngaphi ubusuhlangana lakho lokho kuyo. I-desperation, udubo, indlala yiyo eyenze osisi labo baphuma bayagcinazwa khona le kwele Kuwait.
Kuyini okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe?
Mina engingakutsho ukuthi uhulumende kalethe amathuba emisebenzi kweZimbabwe. Ama-industry awavulwe. Ubulawayo useyilokho kusithi yi-spoko town, i-god town. Kudala yikho kwakusiba lentuthu ezithunqayo ngenxa yama-industry. Kodwa kwavalwa konke. Angiboni ukuthi kumbe ukuvalwa kwakhona yinto enzima kakhulu. Uhulumende kananzelele ukubana uhlukumeza omama ngokubancitha ngokuthi kungabi lamathuba emisebenzi. Kungavuleka imisebenzi kwele Zimbabwe. Angiboni ukuthi kunomuntu ongatshone ebuthiyimuli zakhe thiya izihlobo zakhe siyasebenza khatshana ngoba idinga imali. Imisebenzi siyayifuna kayibe khona khonapha kwele Zimbabwe.
Yena uhulumende wehlulekile ukuthengela omama laba ababuyayo amatikiti okuphenduka bagcina bethengelwa ngosomabhizimusi lo abathi nguwicknell. Uthini ngalokho?
Uhulumende wethu uyayangisa. Uyayangisa sibili okunye okumangalisayo. Thina siyasibone kuthiwa umongameli uhambile wayemazweni uhambe labantu kumbe babengu-20 kumbe babebangaki bedlalisa imali beyichithichithisa. Siyasizwe futhi kuthiwa abanye amapolitician ahlale emahoteleni sokuze kungumnyaka omunye ehlale ehoteleni kubhadala. Ayangise uhulumende ehleke ngithi ukukhipha i-50 cents ibond coin ukuthi izihlobo zethu ekade sigcinazwa eQuwait zibuye kwele Zimbabwe. Lokhu kuyayangisa.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela eseGwanda. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili elizweni njalo abazali abanengi balakho ukwehluleka ukuthatha imali yokubhadalela abantwababo esikolo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Kwamanye amabhanga abantu bavunyelwa ukuthatha amadola alikhulu kuphela ngelanga. Sixoxele lunga ledale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Uma sezi-anti besiya emabhanga bafika baphiwa ama-$100. Ungaphiwa leyo $100 sonke siyazi ukuthi inyanga isiphelile sumuntu ubhadale amarenti, amanzi, amagetsi, ukudla. Nge-$100 uzabhadala kuphi, uchiye kuphi? Izikolo zivaliwe, abantwana bayavula khathesi ukunika imali zama-school fees. Ulungiselile nini umntwana lo ukuthi ubhadale? Njalo futhi ingxenye siyakwazi iningi labo abazali abasanelisi ukuhambisa abantwana esikolo ngokuthi kabanamali.
kumalanga edluleyo usibalukhulu webhanga elikhulu uveze ukuthi beode imali kwamanye amazwe ayikafikini elizweni kalikawubona umahluko.
Thina selilizwe bani elingalungiseleliki kulungiselela ikusasa, sihlala singabacahlala bechitha umlilo. Kambe usibalukhulu webhanga uyumsebenzi wakhe ngokubakwazi ukuthi imali esilayo kwakhathesi isusa lapho isise ngaphi. Nxa ekwazi ukuthi lapho esiyakhona siyifika layo, kumele afake amalungiselelo ukuthi mhlana sifika lelo langa lapho azacupha khona ayevala isikhala sakhona. Kanti ukubehlulayo kuyini? Akula muntu ohlala endlini ongathenga impuphu ekwani umgani ukudla namuhla, thina sikwazi sasa sizakudla inyanga eziziyephela.
Lona udubo kanti lungaphi, inyama lale yaya ngaphi limali?
Okukhona lapha yokuthi kutsho ukuthi iphumile, behluleke ukuthi bayiphendukise leyo mali. Kanti sithengani eZimbabwe okungahuquza imali yonke esilayo, imisebenzi kasilayo, amankampani avalile, abantwana baphuma ezikolo begraduate ema-university bayehlala ngkhaya, izibhedlela ziyasibulala. Kanti manje sokuthengileyo okudla imali yethu yelizwe yikuyini ngaphandle kokuthi bayintshontshile bayikhipha?
Unkosazana Thabita Khumalo, lilunga ledale lephalamende. Ke ngilifake kancane ezandleni zikaSithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZCTU olwey Women's Advisory Council. Sicubungula esiphathelane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenze elele birthday. Siyakwamukela uhlelo.
Okay, ngiyabonga.
Ugatsha lwenu olubona ngamalungelo abesifazana lona luthakazelela njani leli la?
Sikhangelele ukuthi lathi singene siparticipate njengabomama. Sijayele ukubona obaba abaningi beyibo abaphumayo ngelanga leli, but thina sikhankasele omama ukuthi baphume labo babonakale njengabomama izisebenzi sisiyathakazelela leli langa. Lamanje kungekho okuningi esingakuthakazelela thina njengabomama, singakhangela ukuthi umkhonomi welizwe lo ukuthi umi kanjani. Omama yibo abasafayo kakhulu lezizini, i-poverty le ekhona, omama yibo aba-affected, ama-school fees, find ukuthi omama yibo aba-affected mostly, yibo abahlala isikhathi eside nabantwana. So sithi kubomama sihambenini siyekuzwa ukuthi upresident wezeCTU uGeorge Njiwali yena usiphatheleni kusiphi sakhe ukuthi kuyini akubekileyo, kungabe kulama-issues ethu yini abomama, ngoba sikhangelele ukuthi umnyaka lo sizanisile i-congress yabomama, sibe le-congress, main congress, where we are saying ukuthi thina njengabomama nathi sesifuna ukuthatha ama-leadership positions, ama-decision making positions. So we are saying ukuthi umama njengesisebenzi kaphume endlini ahambe ayithakazelela leli langa. Asingeke sikhulume nge-gender equality kungena equal participation.
Kodwa emkhosini edlulileyo bebebuya yini omama ngobuningi babo?
Bebebuya kodwa bebesibabalutshwane kulabo baba. Obaba yibo ababa baningi. Ngingazi ukuthi iproblem yona leyo ukuthi khona obaba ehlale endlini umama osebenza kumbe njenge-holiday. Sibona ukuthi omama abaningi bathi bethathelela ithuba ukuthi benze imisebenzi ezinzima akade bengenisa ukuthi bayenze ngenxa yemisebenzi ekhethekileyo.
Umnotho welizwe lo sibona ukuthi kawumanga kuhle, kubakhathaza njani omama kulezi nsuku?
Singakhangela ngathi ama-companies amaningi asethatha ama-contract workers of which abaningi bangkhona abanjengabomama. Nxa ngisithi ama-contract workers ngama-workers lana angela security eneleyo. Nxa ngisithi security ngisho ama-issues awe-NASA awe-pension, yikuphonga ukuya nje emsebenzini ukuhola emantenzi namuntu u-employer ngathi umsebenzi usuphelile uyaphuma ungela izivisheni, and uthola ukuthi ngomama abaningi abaconstitute ama-contract workers. Singakhangela ama-companies amaningi ayanisa abantu esithiye retrenchment. Abantu abaningi ababa-affected ngomama ngenxa yani amaqathi bayesaba ukuthi omama babe ngama-permanent workers ngenxa yema-maternity leave ngoba bengafuni ukubhadala indleko zama-maternity.
Njengogatsha lolo lulwela amalungelo abesifazana lokho libaphathisa yini omama lapha emsebenzini?
Yes, siyabaphathisa kakhulu okuzwayo. Njalo okunye okusithuphayo ukuthi abaningi kabasomalunga e-trade union. Abaningi bayesaba ukujoyina i-trade union ngoba besithi umkatshi kafuni ukuthi ajoyine i-trade union. Abaningi bayesaba khona ukuthi babone izini thina nxa sisiyafika babe ngakhona ukuthi sizi-identify. Nxa kule problem bayethi khulumani kuphela kodwa lingakhuluma ukuthi litshele ngubani. Okuqina kuthi iba li-problem lithi ukuthi sifeze umsebenzi wethu okubamela omama laba abayabe nama-problem. Siyabamela sibile okuzwayo, especially laba abangamalunga ama-trade union abangasayesabiyo. Ama-issues esihlangana layo, sihlangana nama-issues e-sexual harassment, sihlangana nama-issues awe-non-paid, i-maternity leave. Siyazama sibili ukuthi sibancedise obama.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa. Isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili. Sekwenzakele. Ngoba tota ulenda basukume eshonini. Holy show mandlebe.
Sibona momo
kanti hlongandlebe
usafeleje
isala kuje
sibona momo
wena hlongandlebe
usafeleje
awani
awani sibukusa sithi yekeli umsebenzi yakho emibi
usafeleje usafeleje
Obanini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emini uzafelejele uzafelejele
majotisa laguje
sibona momo
wena hlongandlebe
uzafelejele
isala kujedwa
sibona momo
wena hlongandlebe
uzafelejele
Obanini
sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emini usafelejele
kanwani
bahlabela ke kamnandi abafana beqembu le Tanga Pazi abafana bakithi kumapanyana kutitshitsha Gechenge ukuzigqiba ezo suku zikhangele ebezihamba phambili ele Zimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kusasa ekunanzeni i-Workers Day. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo muntu ngamili Nkomo lila.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.